Endabeni zethu lamhlanje izalwane zeZimbabwe esihlala eMelika zifuna ukutshengisela eNew York ngempela viki phandle kwehotela lapho okuzabe kuhlala khona uMongameli Robert Mugabe. Abatsha bakhuthaza amabandla aphikisa elibusayo ukuthi bakhange abasakhulayo labo bangaze bavote ukuthi babhalise kugwalo lokuvota. Sokudinga imali yokuthwala isidumbu sikaMoyi uNkosi Nathi Sibanda obhubhele eBritane. Izakhamizi zeGwanda zikhala ngekhansili esibafakela ama-prepaid meters ngenkani. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Lamhla sixoxa ngothando. Kuyini uthando njalo umuntu engathi uyakuthanda ushona? Ikhona into yokuthiwa luthando na? Ku-Livestock lamhla kuhlelo lwezana zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe sixoxa ngabafuna ukutshengisela phandle kwehotela lapho uMongameli Mugabe uzabe uhlale khona labantu abaningi. Azabuya labo eNew York emhlanganeni we-United Nations General Assembly. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6065 15460 lagu 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp lagu Facebook ku VOA Ndebele.